inhlanganiso ebona ngezempila kahle emazweni omhlaba. I-World Health Organization ithi abantu abangaba izigidi ezingaphezu kwamakhulu amathathu 339 million emhlabeni jikelele balomkhuhlane wokuvaleka isifuba owe-asthma, njalo ngomnyaka ozayo inani leli lilakho ukukhuphuka lisiya kuzigidi ezingamakhulu amane loba ukwedlula. EleZimbabwe libika likusibanga sokungamashumi amabili kuluhlu lwenani ababhekane lodubo lwalomkhuhlane we-asthma emazweni womhlaba. I-asthma ikuzinga lethumi lambili, njalo umuntu ulakho ukuba lomkhuhlane lo engakwazi ngoba izibonakaliso zawo zinzima ukunanzeleleka. Wabulala abantu abedlula kancane inkulungwane lengxenye i-1531 ngomnyaka ka-2020 eZimbabwe. Akwaziwa ukuba wabulala abangaki kusukela ngaleso sikhathi kuze kube lamuhla. Udokotela Edwin Sibanda Mzingwane ongumqondisi wezempilakahle kobulawayo uthi kumele umuntu wonke ahlolwe umkhuhlane lo, ikakhulu ngesikhathi samakhaza.
Kufanele kuqakathekile kubo bonke abalawo umkhuhlane, laba labantwana abacabangela ukuthi bangabe belawo, ukuthi bayohlolwa kutholakala ukuthi ukhona kumbe lawukho, njalo welapheka kanjani. Bona ngathi nalawo nje abantu bangancediseka baphile impilo epheleleyo, ngoba abantu bacina bengasayi emisebenzini kumbe bengasayi ezikolweni.
Usibanda Mzingwane uqhubeke echasisa izibonelo zomkhuhlane lo.
Lokuqubuka inkomo ngoba kuyabe kusesikhumbeni somuntu, iphinde ifane lamehlo abomvu alumayo, kumbe ukuthimula kakhulu ekuseni, kumbe ukugcwalelana emakhaleni okunjengenkankile. Ukwelapha kwesikhiwa asilawo umuthi osewubedika wathi kanye lomkhuhlane. Esikwenzayo nje ilokhana kuthiwa yi-control, sibe nje sithi sikuphe umuthi uvuleke esifubeni wenelize ukuphefumula.
Abahlaselwe ngumkhuhlane we-asthma bathi ubathwalise nzima. Isakhamuzi saseNkayi unkosikazi Nokuthaba Ncube ngomunye wabakhala ngawo.
Episode 1 ibe ngiphila ngayo enginathayo, hhayi njengoba kathesi kunje nje sokuqala ukugodola kuyangihlupha, kuyaphunga ukufika nje kuthi ngikhwehlele kokuphela. Ngikhube sengikhudumeza amanzi, ngathi amanzi achisayo, hhayi kungathi kude. But vele ngiphila ngamaphilisi fa-everytone, iwa amaphilisi engiphila ngawo for i-asthma. Angisabona ukuthi iyaphila, ngiphila nje njalo ngomkhuhlane onayo. Ngithwalise nzima okunye okumangalisayo. Kwesi sikhathi nje abalezinto ezingathi ziyanuka kuyangihlasela.
Unkosikazi Agnes Ndlovu owakhele eKezi uthi ingane yakhe yabulawa yi-asthma.
Lo mntana wami wabulawa yi-asthma, wafa, waphuza ukuzuza i-treatment waze wagcina esifa. Waphuza ukuya esibhedlela, yikho ngaselaphekanga, wagcina imbulala i-asthma.
Unkosikazi Nesimo Dube odabuka eGwanda olomntwana olesimo sokudabuka indebela phakathi komlomo uthi ingane yakhe iphefumula nzima ngenxa ye-asthma. Emhlabeni jikelele eleZimbabwe likuzinga lesine lamazwe alabantu abalesifo se-asthma. Iningi linatha amaphilisi okuthiwa i-Prozdone leminye ehotshwa ngomlomo ebizwa ngokuthi ngama-inhalers lapho umuntu esezizwa esehluleka ukuphefumula kuhle. Kusanda kunanzwa usuku olwe-World Asthma Day obuhamba ngendikimba ethi Asthma Education Empowers, ekhuthaza imfundiso lokusabalaliswa kolwazi kuzulu ngomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.